abantu batela amanga, ukohlisa abantu batela amanga, ubatela ukuthi ngithwe ukhuluma amanga, ubatela ukuthi ngithwe ukhuluma amanga, ubatela ukuthi ngiyatho ukhuluma amanga, ukohlisa abantu batela amanga. Ubatshela ukuthi nomuthi ukhuluma amanga, ubatshela ukuthi ngiyatho ukhuluma amanga. Ubatshela ukuthi ngithwe ukhuluma amanga, ubatshela.